tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngomgqibelo, mhlaka 25 Mkwenkwezi 2019, ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya kumanda kati ya kutasa mwotolo mwavula wa hizu ya mtawo NFLA4 mwavulu usi wa mabasi ya natwala usulu na kwa mabasi na watuwa mandweza mtuke ngarazu uonje utebaba esha na mwotita mwema AA4 asu wile kutolo mwavula wa hizu ya patla para mwena AA4
Jistu mbosila mwuyu Dr. Tumiso Davengo upupelewele kinya mwole statu sika ngelelo ufika izi mbabwe kusasa ngesonto abeza apubati avale spiso zoguzo wa umigila ikaweleli enku deni endi za mchina kula mapasi aza tola umuntu wonke.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo.
Umkhokeli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lomkhuba wenzondano emhlanganeni wabo omkhulu owe-Congress owenzelwa eGweru.
I, Matamera Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Umkhokeli webandla le-African National Congress lakwele South Africa Mnumzana Cyril Ramaphosa lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokela lelo zwe okweminyaka eminye emihlanu elandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla lezaphu sebethule umbiko okwazisa ukuba isidumbu sikamoyo uDr. Tumiso Davengwa obuvele kwele Kenya ngolesithathu sizafika eZimbabwe kusasa ngesonto. Siqale sedlula kwele South Africa. Umqondisi ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Patrick Ndlovu utshele iStudio 7 ukubana sebehlale phansi njengebandla bemanyanela bemuli baqoqa ukuba kube lamabhasi azathwala abantu abaza kuyahlangabeza umkhokheli wabo enkundleni yendizamchina yakobulawayo ozalethwa yindizamchina efika ngabo 12 emini.
Ihlangene inesiyale executive committee yezaphu namuhla. Lekho wabhubhayo ukomanda lengahlangana kodwa natha uhlangene uhlanganisa le-NPC wafakwa ama-committee o-protocol o-logistics ne-transport kodwa yena isidumbu sikakomanda siyafika kusasa ngo-12 wobulawa yejoshua mkawo international airport sokulungisiwa amabhasi azathwala uzulu sananzelela ukuthi angabe egekhokheli zaphu kodwa idabengwa kube ngumuntu wezimbabwe kube ngumuntu wabantu bephila labantu kubhizinesi bephila labantu emachechi ama-foundation ehlukeneyo ngakho amabhasi lawa sowo bantu bezaphu kuphela ngakazulu wonke ukuthi bayehlangabeza udabengwa e-airport asukela esitolo kobulawa ekapati laphana ngo-9 esiya e-airport ngoba isidumbu siyabeasizophumula kodwa kusale kuselelwa ama-memorial services.
Abemuli bona sebefikile abantwana kade kuthiwa abakafiki izolo
basendleleni njengoba bevele emhlabeni wonke inkulu imuli yakodabengwa basendleleni abanye bayaqala nje ukufika nje angisuka namuhla ngoba sokwenzwe le committee ehlanganisela abemuli labezaphu ukuthi ama-airport akhona abe-coordinated njengoba tengumuntu wabantu but basendleleni abemuli abanye sebefikile already nalapha ngikhulumela ngisohlangothini lephathi.
Abakahulumende-ke bona lisebenza labo
bafikile izolo abagoqela u-deputy minister Mathe Matanda u-minister wobulawayo wafika logogo uAngeline Masipashi ukuthi bale mzamo abayenzayo khona ngale okwe-process yohulumende abe yi-national hero nxa bezavumelana benze umqondo osinqubo abasithathayo hhayi bamukelekile ukuba bebazosebenza lani. project na right cow ngeke lethu alibele into out because of cow all of them are because of cow
ukusuka ke e South Africa lenzile na amalungiselelo
kule committee khona ngale ezaphu ulungiselelo njalo ibe memorial service khona ngale e South Africa ngegxenye yomsebenzi lo okuvuliwe ibhule lalo kuthiwa i-condolence book ikhona ikopi e-South Africa ikhona ikopi iyabiseharare lapho kobulawayo kulamakopi amabili ikhona endlini ikhona ngale kunumber 39 Diamond Road e-Four Winds ikhona futhi ikopi yofinezaphu kunumber 8 Third Avenue e-Northern kobulawayo so abantu bakhululeke ukuthi bangafika bazokhalela endaweni zonalezi nxa besabambekileyo sikhathi umuntu kazulu kabulawayo uzulu kabuye wonke behlangabeza ukomanda wethu abaphathosa wezaphu nabaphathi kazulu ababandla wonke akhululekile ngabe kazombangeze ngabe amabandla esonto ngabe nje kuyisakhamuzi sakobulawayo wonke umuntu yazi ukhululekile nje futhi abesewamukela esigabeni
umnumzana Patrick Ndlovu ngumqondisi obona ngokuthulwa kwemibiko ebandleni lezaphu kunjalo nje izakhamuzi zasezansi emandebeleni zikhala ezimathonsi kulandela ukubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengwa obe ngumkhokheli webandla lezaphu wawubhethi ncube we-studio 7 usibhalo ludaba
iningi lithi limadolo nzima kulandela imfa yomkhokheli webandla lezaphu uDr. Dumiso Dabengwa yena obhubhele kwele Kenya ngolwesine esendleleni yokuze ekhaya esuka kwele India lapho akade selatshwa khona uzulu uthi uDabengwa wendoda emadodeni njalo wasebenza gadalala ukuze ilizwe leZimbabwe lithole uzibuze umnumzana Fixon Msayekwa Siziba wedema komzimoni uthi balahlekelwe kakhulu
silokukhala kakhulu ngokusishiya kwakhe ubaba uDabengwa ngokumazi kwethu thina uDabengwa yindoda esebenze kakhulu njalo yindoda emadodeni iadile sibindi ibiyindoda shortly engathi yindoda ekhuluma iqiniso engafuni ukungunguza into lapho ingayisiyo ayenze ethi into enhle yiniphi silokulahlekelwa kakhulu thina singumthwakazi lapha
umnumzana Stanford Nkala ukansila kaward 1 emagedleni uthi isabelo semandebeleni silahlekelwe liqhawe ebelimela indubo zabo
ngingathi kakhulu thina njengabantu bemandebeleni ngapha silahlekele kakhulu ngoba eqinisweni ngomunye wabantu akade besele abasebenza lo nkomo kakhulu mhlawumbe ngathi obezwisisa isimo semathebeleni so silahlekelwe kakhulu
umnumzana Gabriel Moyo oemawane uDabengwa liqhawe lesizwe okungelayo ukuthandabuza njalo akekho ofana laye
iqhawe uDabengwa bakithi wahamba unkomo sathi ngabona sesisele loDabengwa uDabengwa laye selandile eyi into yobuhlungu kakhulu akusele omunye futhi okazapho oseleyo obele mbali njengoDabengwa uDabengwa ube yindoda sile sasala laphana ukubhubha kukalookout masuku bebotshwe bonke bebotshelwe izikhali namhlanje laye selandile uDabengwa ubathi sithilala ngokuthula uqhawule Zimbabwe
unkosikazi Grace Nuku yisakhamuzi seHalisupi njalo ngomunye wabalwa impi enkululeko ekubudo leZipra elalikhokhelwa ngumuyi uthi udabukile kakhulu
sibuhlungu ngokhomanda wethu osehambile inkokheli yethu sibeliwelwe yilifu elimnyama ehamba ubaba lo thina ebesimthembile ngesiza kuthini kodwa sinethemba lokuthi hatshi usifundisile wasitshela njalo langesifiso sakhe yena abefisa ngaso ukuba nangabe umuntu wonke uyakhululeka ngoba sisilwa empini sasilwela ukuthi abantu bakhululeke sasingakhululi umuntu oyi-one
isikhulumeli semuli umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi isidumbu sikaDabengwa sikhangelele ukuthi sifike kusasemini ngehwala lethumi lambili egcekeni lendizamthina kobulawayo ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
okay.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lo mkhuba wenzondano. Lapho-ke bekhuluma emhlanganweni webandla lakhe ukukhetha inkokheli entsha omkhulu owe-Congress oqutshelwa edolobheni laseGweru. Umnumzana Chamisa uthe kuqakathekile ukuthi amalunga ebandla lakhe asebenze lo muntu wonke jikelele ekwakhiweni kwelizwe leZimbabwe. Usole umongameli Nelson Emmerson Mnangagwa isithi ukhanya engafuni ukukhulumisana laye ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe kwezombusazwe lakwezenotho okungamanga kuhle. Umhlangano lo ungenwe ezinkulungwane lenkulungwane zabantu esigoqela umnumzana Bob Wine, inkokheli webandla eliphikisayela kwele Uganda lenduna yentaba zinduna uChief Nhlala Yamangwe Ndiweni. Kusiyatshona ilanga ibandla leli beselikhethe inkokheli yalo yogatsha lwabasakhulayo entsha kuphela. Umnumzana Tereray Obeyisithole nguye osengumgcini sihlalo njalo engunobhala jikelele walolu gatsha ngumnumzana Gift Ostalos Siziba. Asizweni umnumzana Chamisa ekhuluma kulo mhlangano.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni, kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo. Kumele sichiyane lenzondano lokuthukana kanye lomkhuba wokuthenga amavoti. Kumele sakhe ingatsha zebandla eziqinileyo eziza kwenza sinqobe kukhetho. Kumele sitshintshe amaqhinga ethu. Izanu isisiqilibezele kwenela. Ngeke siqhubeke singena kukhetho sikwazi ukuthi sizaqilibezelwa. Ikuhlanya lokho.
And expect different results is called insanity.
Umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma emhlanganeni we-MDC National Congress ogqitshwa kusasa edolobheni leGweru. UNtungameli Nkomo uxoxe lokhetho ukuba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC. Umnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke uthi uyathokoza ngokukhethwa kwakhe.
Okokuqala ngithanda ukubonga-ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho one lokuthula, kwesibili njalo elingathi welo-free and fair. Ngathi mina sibike kwesinye ilevel mayelana lendaba ye-freedom ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala yaze yaphela isegcekeni kunabantu isitatheni izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okokuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi nilomthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yamayouth njalo njenge-province ye-Democratic Change jikelele.
Ubabuchamisa sizwe ekhuthaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngaso linye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke oluhlelo esilalo yokutshintsha yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwezinto ngenye yezinto ofanele sikhangele kathesi namuhla lakusasa sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endaweni yokwenza kwezinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi sizabe sishiya abantu abalendlebe eziphaphayo nemilomo emide akuthi bengabuya-ke enhlanganisweni zethu beqaza ukukhuluma izinto ezingayisizo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC omutsha ubekhuluma ecingweni lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Umkhokheli webandla le-African National Congress ANC liyakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokhela lelozwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Emkhosini ongenwe zinkokheli ezimbalwa ukugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe owenzelwe edolobheni le-Pretoria. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Matamera Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Bekukhala uvuvuzela inkwelo imipululu lenganuni zenhlonipho ngesikhathi uMongameli Ramaphosa ethatha izifungo zakhe zokukhokhela ele South Africa. UMnumzana Saddam Mage odabuka eLimpopo ngomunye wabebethabe bemanzi te ngemva kokugcotshwa kukaMnumzana Ramaphosa.
Ngijabule kakhulu ukuba part of the history. Ramaphosa uright zokusupporta sithi long live uRamaphosa. Siyakuthanda, will support you. Viva South Africa, viva.
AbeZimbabwe labo bahlanganyele kule ntokozo. Omeli banda leMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kubathokozise kakhulu ukubona kugcotshwa umongameli uyela kudonselana lamabandla aphikisayo.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngenzele amhlophe upresident osenikezwe isitulo esigcwele. Le team i-team eqine kakhulu kabi ukuthi izothatha iSouth Africa iyise phambili.
Ukugcotshwa kwaRamaphosa lokhu kulandela kunqoba kwebandla lakhe ethebhweni oluqhutshwe ekuqaleni kwanalinyanga. Emkhosini lo oqhutshelwe enkundleni Loftus Versfeld ePretoria bekule nkokheli zamazwe amaningi okugoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena ofike kwele South Africa izolo. Inkundla ibigcwele phambi kanti izinkulungwane zabantu elizweni jikelele bezibukela lo mkhosi endaweni ebeyilungiselwe lokho. Lo mkhosi uphethwe ngemiculo lemigido abantu besethula injabulo yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngiyungu Benedict Nhlapo.
Namhlanje lusuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa kwabeZimbabwe asebehlala kwele Melika oweZim Expo 2019 owenzelwa eChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi labantu abazimeleyo bodwa babukisa impahla ejiyeneyo njalo kuphekwe lokudla kwesintu. Namhlanje ntambama kuzakwenziwa umncintiswano wokudinga intombazana eyisiqamulamayezi enhle ukwedlula zonke okaMiss Zimbabwe USA. Ngakwelinye icele lokhu betholiswa amaphepha okuzalwa lawo okuhambisa ama-passports abangelawo kuhlelo olwenziwa ngabesigodlo someli weZimbabwe kwele Melika. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona ngale ngaseChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi usiphatheleni. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yeah, so ke wothi ke ngilitshele ukuthi kwenzakalani khona manje namhlanje uZim Expo. Okwamanje ke kugcwele pam lapho kulungiswa khona ama-passports lama-birth certificates lapho ke isigodlo seMelika esilande uZulu ukuthi sizekwethula ukuthi kumele abantu bathole incwadi lezi. Singathi abantu bathabe kunye okumangalisayo. Kungamangala nxa ubabona befika khonapha nje bekuvotheka umuntu engena abobotheke ezephuma. Kuzathi ke njengokutsho kwa-PJ uMiss Zimbabwe ukuthi kudingwa ke isikamu lamayezi lamhlanje. So siyabona ukuthi kula mantombazana engathi nje isitiya ngalombili ababencintisa kumncintiswano lo. Khanya sibili hayi babukeka sibili njalo ngabantu abakhaliphileyo. Abanye bangkhona ke balezicoco ezithize kwezemfundo njalo bazi okuningi xa sesikhuluma ke okwama-skills abo. Kuzobuya ukudla lapha itaputshiye PJ. Lami ngikhuluma siwu nje ngikhetha ukudla mangenina nje lokunye okuthiyeneyo isitshalo silombhida into ezinjalo. Siyabona ke izolo ebusuku bekulethwe umncintiswano wabo DJ lapho kunqobe khona amajaha amabili avela eCanada okungani kumnandi kakhulu. Le business dinner yenziwe sibili abantu bathintshana abakuthintshanayo babo ukuthi batshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyevula ibhizinisi kwele Zimbabwe kumele wenzeni into ezinjalo. Ye ungani kunjalo kulamanje phije
ye khona abavele babuyileyo ukuzobona lumbukiso banengi okungakanani?
Abantu banengi, uyazi ngimangele lami ngifika lapha ngithole ukuthi kulabantu beZimbabwe abanengi kangaka bakhuluma indima ezithiyeneyo kakhulu. Nxa ungababona behlezi omunye abuza ngesiNdebele, omunye aphendule ngesiShona, omunye abuze ngesikhiwa, omunye aphendule ngesiNdebele, kube njalo nje. Ayisiyo nto esingathi ngiyakudlala le, yinto yokuthi abanye bezezilibazisa banze khona okokuthiwa i-social networking. Ungani sibili baningi okwamagama njalo nxa ubakhangele sibili bale ngqondo yokuthi kambe iZimbabwe izakhululeka yini, kumbe ngithi kambe iZimbabwe bangabuyela yini ekhaya nxa ukuthi kungasela hlupho lolu abantu ababhekane lalo. Kodwa-ke baleqiniso ukuthi ngelilanga bazabuyela ekhaya. So bekhuluma labanye ababili lapha besithi bona batholana khonapha ezim-expo ukuthi wakulijaha lentombazana kuthe kodwa-ke izim-expo bathandana kathe sibachadile sibili. So kuyabukeka kakhulu lokho kulapha.
Ye uzaletha-ke ingxoxo yabo.
Ye ingxoxo yabo zaukuthi ngoba kade bengazani bathi hayi ukuthi bekhulume kakhulu ngakho babe bona zani bazitshengisela bona. So bathi bengazani bazisebenzisa kodwa bona ngazani kuyakhulumeka labo labancenga futhi sikhulume sibone singakwenza.
Ye uphela nini umlumbukiso?
Umbukiso lo PJ uphela kusasa. Kusasa kule nguqu sibili kuyabe kufiwa. Ngizokuthi abanye bangifuna la muntu ingene enqanjale unumber 9 oyini iqembu angazi kuma ibhola nzalazi kodwa nzela sure. Kodwa uThulani Biyancube uyabe khona zamgubula phela ucaptain weqembu le-Highlanders. Khoyazane bebekhona ijibilika lojaha okuthiwa ngu-Lawrence Dube bengidlayo khathesi xoxa nje ukuthi yena uyabe senzani uthi uyabe dlala unumber 6 uqembu le-Indiana lapho yabe shiya khona kwisibili kuzwele kuloko kuthiwa yi-midfield. Kuzobuya-ke lokudla kuyabe kuningi kakhulu njalo kuvukiswa nempahla kwakusegcekeni sibili abantu bekholisa kakhulu PJ. So umbukiso lo ugqitshwa-ke kusasa ntambama.
Hayi siyabonga ungephuka unyawo.
Hayi ngisoze ngephuke ngizazama ukuthi ngithinga ama-shooters uyabona ukuthi nxa banganiki i-penalty bona niyinto engayihlosa.
Kulungile siyabonga. Ye siyabonga kakhulu kuGibbs Dube owe-Studio 7 yena-ke osembukiseni we-Zim Expo eChicago. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 laku 15460 kHz ku short wave. AbeZimbabwe bamanyene lamanye amazwe umhlaba ikunanzeni ilanga lezwekazi le-Africa ele-Africa Day lamhlanje kuthakazelelwa intuthuko esibe khona kuleli zwekazi kukhangelwe lenkinga elibhekane lazo ngenhloso yokucebisana ngeziqondiso zokumele kwenziwe ukuze lithuthuke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lanamhlanje ngelokunanza iminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 yokubunjwa kwenhlanganiso ye-Organization of African Unity OAU yazoguqula ibizo ngomnyaka ka-2002 isibizo ngokuthi i-African Union AU. Inhloso yalumanyano wobunjwa wawungokukhuthaza lokuncedisa impi zenkululeko emazweni ayephansi kombuso wabaguquluzi benotho. Ngemva kokukhululwa kweSouth Africa yaguqulwa inhloso isingeyokumanyanisa amazwe ayeAfrika kukhangelelwe ezombusazwe, ukulamula impi zomdeni kanye lokuvulelana amasango kwezokuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho. Kodwa lezi nhlelo zibikwa zibhekane lenkinga ezishiyeneyo ezibalisela ukungezwani kwenkokheli, ubuhwaba lenkohlakalo okuyikho osokwengeze ubuyanga kuzwekazi le-Afrika. Ilunga ledale lephalamende emela iWange Central umnumzana Fortune Molokeli uthi ilanga lanamhlanje limele linanzwe ngenkuthazo yenkokheli ye-Afrika ukuthi iqhakathekise ukusebenzela abantu.
Namhla ilanga elikhulu kakhulukazi sithakazelela iAfrica Day. Siyathaba kakhulu ukuthi njengeZimbabwe singelinye lamazwe aseAfrica, sifisele iAfrica inhlanhla. Siyacela ukuthi neAfrica iqhubekele phambili iphumelela ikakhulu kwezombangazwe ezedemocracy. Sifisa ukuthi kube lenguquko indlela esikhokhelwa ngayo eAfrica, kube labakhokheli abasebenzela abantu, hayikhona izisu zabo.
Abanye bayichayela ihlombe inhlanganiso ye-African Union vesithi isebenza gadalala ekukhululeni amazwe e-Afrika akade esembusweni obuncindezeli wabelungu. Inkokheli ezifana labo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela, lo Joshua Mqauko Nkomo labanye zazinikela ukulwisana labancindezeli. Umnumzana Gutsi Gerede oyintatheli zindaba uthi inkokheli ezifana nabo Thabo Mbeki owe-South Africa eyaletha inhlelo ze-African Renaissance nephathi lezinye kufuze zinconywe.
Eminyakeni edlule emlutshwana izwekazi le-Afrika bekuyilo ebekuthiwa thuthuka masinya emhlabeni lihamba nge-5% average growth. Konke lokhu siyabona ukuthi kuze ngenhlelo ezifana labo nephathi.
Kodwa abanye bathi loba ikhona intuthuko esibe khona ku-AU kube lamaphutha ewenzileyo aselethe ukudubeka kukaZulu emazweni abuswa ngocuku. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi African Union ikhanya ithwele nzima ukuthi ixazulule inkinga ezibhekane laleli zwekazi.
African Union, AU, sibona laphana itshintsha ivela ku-Organization of African Union ngo-2003. Abantu African yonke bebekhangelela ukuthi ukutshintshwa kwayo lokhu kuzayenza ukuthi ibe lo mqondo omutsha, umqondo wokuba ilungisise kwezenotho e-Afrika, idemokhrasi ihlale inzinze ibe le mpande eziqinileyo e-Afrika. Kodwa sibona ukuthi lokhu akusabanga njalo. Ngoba i-African Union sibona ukuthi i-Afrika kathesi sokulokudubeka okuningi kakhulu esingathi i-poverty. Hatshi, iyehlulekile i-African Union ukulungisisa lokho.
I-Africa Day yalonyaka ize ngelanga le-South Africa ligcoba umongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqale umsebenzi ngemva kokhetho olwenziwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo. Abanye bathi ukhetho lwe-South Africa ngalube yisibonelo esihle sendlela amazwe e-Afrika okumele aqhube ngayo ukhetho lwawo ngoba bekungela ukukhonona kwababandla akade encintisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Nino Gibson Pepe.
Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguntungamili Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe kuliviki. Ngixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ephansi kwekhwapha likababa uDabengwa umnumzana Max Nkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMkandla.
Hayi siyabonga, linjani kodwa?
Hayi siyaphila la ngenkathazo zikamdala lezibakithi.
Sithile ngesikhathi esibi uxokozele elizweni. Sithile sibili kwakudawengwa my commander uqhawe lesizwe elazilwelayo lazitshengisa ubungcithi balo.
Yebakithi, uyatsho ukuba na ube ngukhomanda wakho ulahlekelwe kangakanani, labantu beZimbabwe balahlekelwe kangakanani?
Silahlekelwe sibili kakhulu njengesizwe, silahlekelwe kakhulu okunye okumangalisayo. Ubhalile ibhuku lakhe liyangena kathi sisoliza khona kathi sikusecuation. Ukhulumile yonke imbali yakhe yena ngokwakhe le nto azisolayo nokubotshwa kwakhe konke. UDabengwa ngumuntu obepolite kakhulu edinga nje ukuthi isizwe sakhiwe siye phambili. Alubani uDabengwa bengaba noburafu bathi kufuna ejele uDabengwa ehlebize linti. It's very bad into ayisenziwa izana. I-devolution lekade imemethela kangaka kusengubani ozayisale ikhankasela.
Ube ngukhomanda onjani ngesibindi ubaba uDabengwa?
UDabengwa was a good commander. ephethe intelligence yonke nje bengu-advisor omkhulu kubolukhawu Thomas Ukulaba nguye bephethe ama-strategies nokukhombela ukuthi sithanxela sisibuya ngale ndlela siwikhwenwa ngaphi sitshayelwa ngaphi kwangikhona sinyenyela singaphi loko kuthiwa khona yi-surprise attack ye-ambush.
Siyambonga ke uMthungameli Nkomo ngalolu hlelo. Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupracetis Jeremiah.